ngasibona ngani ama bilateral relations between Zimbabwe na many other countries aya benefit Zimbabwe as long as i relationship yakhona ingekho leyo colonialism kumbe imperialism. And njalo sike sezwa ukuthi eBelarus akula political party ephethe kwamanje. U president lo ovakashileyo ukhokhela i-association, and sesike sezwa i-association le sithi ifuna ukukhonvetha into e-political party, and sesike samuzwa yena sithi hayi kasoze ebayalisi njalo kasoze ebe against it. So on that sibone ngani hayi uyalalela abantu bakhe. So thina ikuthi eZimbabwe sisebenzisa i-measurement ye-America ne-Britain ukuze sidefine ubuhle kumbe ububi be-government. Whether ni-government yakithi, government yamanye amazwe, sisebenzisa amehlo amazwe lawa u-America, Australia, Canada and so on. Kufuze sizidefinele thina as amaZimbabwe. Njalo akhona ama-political parties eZimbabwe angavumeli abantu ukuthi beforme ama-structures, angavumeli abantu ukuthi beyekhethweni, angavumeli abantu ukuthi bebe yi-political party. Siyakhangela nxa sikhangela o-CCC abayala ukuthi abantu beye ku-Congress. So i-difference yakhona ayikhatshana kakhulu, ngoba nxa kuyukuthi sijaja that way then it means ukuthi lowo ndoda olalela abantu bakhe abathi bafuna ukutshintsha i-organization yabo yibo yi-political party esithi ngaso zibeyali then sesicompare labo-CCC, hhayi sibone ngani yena umodemocratic njalo amadoda lawo.
Abanye bayamsola lo umongameli bathi ngontando kayiphikiswa, njalo kananzi amalungelo oluntu. Mhlambe lokho kungaphathisa ileZimbabwe kumbe kungalibuyisela emuva, njengoba umongameli Mnangagwa laye abanye besithi kalaleli intando kaZulu.
Angeze ngatho ukuthi i-relationship yabo iminjani, kodwa engikwaziyo ukuthi as long as it is beneficial to Zimbabwe, hayi asila problem lakho lokho thina ezi-Zimbabwe. And as I have said, ukuthi i-relation between Belarus and Zimbabwe, those are not personal relationships. Those are bilateral relationships that were started around 1992. And as sabona ubaba John Nkomo esiyavakasha khona ngani. And ama-bilateral relations lawa akhanya ayakhula ayaphambili, njalo akhanya asibenefita njengelizwe. So kufuze sikhangelisise kuhle ukuthi what are the benefits singakagijimeli entweni ezinhle, singakhangeli nge-negativity everything. Kufuze sibe constructive sithi nasicriticise sile information etho ukuthi hayi siphambaniseke lapha nalapha. So thina the EFF sijaya ngento okuthiwa i-superior logic, and we must know ukuthi thina i-EFF vele imi se-Russia, i-Belarus imi se-Russia. Abantu abasapota i-Ukraine yibo abathethisa i-Belarus kakhulu.